instead into uhulumeni ayenzileyo ngikubuyela kulesani isikhathi esasilama-governors akhethwa ngathi akhathwa ngupresident eripota kupresident angaqala lutho ngalokho okuvela ebantwini. Ngakho-ke ama-governors akhona eGwanda, ukhona u-Abednego Ncube lapha kubulawa esilosandi, ngibale nje abalutshwana. Khonokhu sokuyenzwe umsebenzi we-constitution kumbe okubumba isekelo sombuso sokuyenzwa kwaba yinto eze ngiyengazange asebenza ngokuba amandla wonke alokhu ephethwe ngupresident, abantu ngazigaba ngazigaba banjengokuba babenjalo singakabumbi i-constitution. Ngakho-ke ngiyacebisa kakhulu le maphepheni abantu abakukhiphe kwesobali ukuthi uhulumende kalandeli i-constitution esayibumbayo. Uhulumende ulandela intando yepati ngoba bafuna ukuqinisa umbuso wabo, abasalandeli into esavumelana ngazo zisiye ebantwini. Okunye okumele ukuthi kunanzelele ukuthi isekelo sombuso lesi asibuyanga siphuma ephalamenti kuphela. Ama-parliamentarians ahangene ezigabeni ezehlukeneyo zezimbabwe babuza abantu ukuthi lifuna ukuthi libuswe njani. Abantu basitshele ukuthi bona bafuna ukuthi libuswe njani. Savumelana nohulumende ukuthi lokho bavele ebantwini okumunye ethiwe yi-constitution yikho kuzanceda ukuthi babusele abantu. Kodwa uhulumende njengoba ngikhuluma kathesi hhayi kulokhu ebusa njengayizolo. Intuthuko ngasizazibona senzakala zimele ukuthi zibe kulezo zigaba ezithandwa ngupresident, lezo ezingala angathi kazithandi kumbe zavotela ipati angayifuniyo, hhayi lezo zithiya nje eceleni.
Labo abasephalamende kumbe laba abalamandla okuthi bebuzisise uhulumende ngalolu daba,
iZANU-P F ile more than 61% yama-MPs, 2/3, bengayenza konke nje abakufunayo, akula mntu ongabaphikisa. Inani e-opposition ephuma ku-NDC ingane kakhulu ukuthi ingamisa iZANU ukuthi ingayenzi intandabo phezu kwabantu. Ngihlala ndandela lasemaphepheni bazama sibili ukuthi imibono yaphuma ku-constitution isebenzi. Ngakho-ke kuze kufika ama-election azayo abantu bazamele ukuthi bemelele ukuthi khona kukhetha uhulumende ozathwala izifiso zabo.